Kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaka 1 May 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ingxaki esihlasele ukhetho lwama primaries izikhubeko nje kuphela ezitshengisa intando kaZulu ekubandla leZANU-PF. Ababulawelwa izihlobo ngesikhathi seGugurahundi bathi ngeke baphatheke ekhethweni kungakabi lokuxolelana elizweni.
Ngithetha bani? Ngithetha umuntu owabulala abazali bami ukuthi kaqhubekele phambili ejabula ngihambe mbe ngiyeralini ngiyokwenza izilogani. Hayi.
Abanye besiya emasimini omumbu, abanye sebeza kuba besiya emasimini ensango. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ingxaki esihlasele ukhetho lwama primaries izikhubeko nje kuphela ezitshengisa intando kaZulu ekubandla leZANU-PF. Umnangagwa uthi ibandla lakhe lizanqoba okubanzi. Embikweni awethule izolo, umnangagwa uthe ukhetho lwama primaries lolu lutshengisa mgceke ukuthi leli bandla liseqinisweni lokuthi kwenziwe intando kaZulu. Kunjalo nje iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezimbalwa ezansi emaNdebeleni kubikwa sezinqotshiwe kukhetho lokudinga labo abazamela leli bandla kukhetho oluzayo. Umphathi ntambo obona ngezenzakala ezansi emaNdebeleni umnumzana Abednego Ncube kanye lomntanakhe u-Emmanuel Ncube banqotshwe kukhetho. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Umncube unqotshwe ngunozindaba odumileyo uMphile Marobi ngamavoti afika phose ekhulu eGwanda South okuthi ukuthi uMarobi nguyosezamela iZANU-PF kukhetho lwabameli bedalela ephalamende. Umntakancubu Emmanuel obencintisana losodolobho yeGwanda umnumzana Knowledge Ndlovu kukhetho lomakhansila kuward 3 layo unqotshiwe. Umnumzana Wilson Dube ukhansila kuward 8 edolobheni leGwanda ngaseke kubuyela kumansipala ngemva kokuba laye enqotshiwe. UDube nguye yedwa kumakhansila esikhombisa awezanu-PF edolobheni leGwanda olahlekele isihlalo sakhe. Kodwa isiyomuli yakuncube kuphela ekhala ezimathonsi. Insiza South umnumzana Malaki Nkomo laye kubikwa ingcotshwe ngumnumzana Spears Thole. Kude Insiza North umnumzana Andrew Langa laye kubikwa elakho ukutshonelwa lilanga kweze ephalamende ngoba ethwaliswe amagabha avuzayo umnumzana Faraita Ruwinga. Ukhetho lwe-Insiza North luqale izolo ngemva kokuba abalandeli bakataRuwinga betshengisele ngensonto bekhonona ngokuthi ibizo lakhe belingekho kuluhlu lwalabo abavotelwayo ama-ballot papers. Umnumzana Madodana Sibanda umeli weGwanda North edalele ephalamende unqobile njalo kukhetho lobanje abalandeli bakamnumzana Lungisani Ncube bekhonone kabanzi ngokweqiwa kwebizo lakhe kuma-ballot papers. Umeli wedolobho leGwanda edalele ephalamende umnumzana Elson Gumbo ubekhokhela ngesikhathi sisemoyeni lapho ancintisana khona labomnumzana Jaffet Dube kanye noTrenos Nkomo. Ukubalwa kwamavota okhetho labafuna ukuncintisa isikhundla sezamela eGwanda edalele Senate lakho kuqhubekela phambili lapho amakhosikazi uMajarin Khumalo, uReni Gibi, u-Alma Mkhwebu noPriscilla Mthombeni abancikilana khona. Beitbridge, eMatobo, eBulilima kanye leMangwe ukubalwa kwamavoti kubikwa kuqhubekela phambili njalo impumelo yokhetho ikhangelelwe lamhlanje. Kube le ngxaki ezimbalwa kukhetho lwamaprimary awezanu-PF elizweni lonke jikelele njalo kwezinye iindawo zelizwe kubikwa kuqhamuke odlakela kubangwa izikhundla. Ningu Albert Ncube, wendaba ze Studio 7, emajawondeni egwanda.
Ababulawela izihlobo ngesikhathi segugurawundi bathi ngeke baphatheke ekhethweni kungakabi lokuxolelana elizweni. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Unkosazana Tracy Sibanda uzalwa eCholocho kathesi osengumama omuzi ube intombazane esafinyeka esihlathini ngesikhathi iviyo le-5th Brigade lithunywa ukuyathanyela ingcekeza kwelemandebeleni. Okuluhlelo lwachiya abantu abafika ezinkulungwane ezingamachumi amabili bebulewe iningi labo kungabantu bazana. Yena-ke akafuna ukuzwa ngokhetho ngoba esithi yenale inkululeko eyaletha ilungelo lokuvota yiyo futhi eyaletha ibutho elabulala ngesihluku uyise abafowabo nabazukulu befela nje ukuthi ngamandebele. Uthi lakhathesi imfanekiso yezindlu zisitsha abantu behlaba imikhosi phakathi abaphumayo begqediswa ngemibhobho langemihedla ayikaphumi engqondweni yakhe. Uthi kuye ukhetho lwalonyaka oluthathekisa abaningi lufana nje lento engekho.
Mina angikaze ngivote empilweni yami since kwashona ubaba. Angikaze ngivote because ngiseselali inzondo engaphakathi kwami ukuthi ngikhetha abani. Ngikhetha umuntu owabulala abazali bami ukuthi kaqhubekele phambili ejabula ngihambe kumbe ngiye eralini ngiyokwenza izilogani. Hayi,
umnumzana Colin Ndebele yena ukhulele eSt Joseph eKezi. Lindawo iseduze kakhulu lomgodi weBhalakwe lapho okwaphoselwa khona izinkulungwane zabantu kuhlanganiswa izidumbu zabafileyo labantu abaphilayo. Laye-ke uthi ukuqhubeka kusethulwa ukhetho sengathi akwenzakalanga lutho akusizi.
Noma ukhetho lungaba khona abantu bazovota ngoba vele bavotela izisi njalo abanye vele sebevota ngokwesaba bazohamba lezane iPF. Kodwa kusalayo ukuthi into leyana phakathi kwabo ikhona ayikatheli until iyazehlelwa phansi yakhulunywa kukhulunywa ukuthi kwenziwani kumbe abantu bayakwazi ukuthi bakhulume ukuthi bazinzwa kanjani. Angiboni ukuthi mina ukhetho lolu lubasizana nabantu.
Unkosazana Sibanda uthi emangweni wakibo baningi abayizigoga abanye iziphofu kanti iningi zintandane konke lokhu okwabangelwa nguyenalo uhulumende othi baphatheke ekhethweni. Uthi okubaziswa ubuhlungu ukuthi lanxa befuna ukungcwaba izihlobo zabo ezabulawayo ngesizotha babanjwa ngamandla ukuthi babhale ukuthi zafa ngesikhathi kulwisana abahlamuke bezipra lamabutho kahulumende okuyinto athi ngeke ayenze ngoba ngamanga aluhlaza tshoko.
Ma ungathatha iplastic uyithontisele kuma private parts omuntu ongumama uthi i crossfire mayishonile. Ma uthatha umntwana umfake engigeni umgiga kuthiwa kagigwe i crossfire. Ma uhlaba umuntu ngebayonet uyibiza crossfire yini le? Why bengavumi ukuthi bona bakwenza lokho nje baxolise ma kunokuxolisa.
Abanye-ke bakhala ngokuthi kuvele kunzima kakhulu ukuphatheka kulolu khetho ngoba imizi labazali batshiswa le ncwadi zonke ezidingakalayo ukuthi bathole incwadi zokuzalwa okwabangela ukuthi beze eGoli bengela ngitsho loba iphetshana kuze kube lamhlanje. Melestudio 7 Johannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Intengo yempahla ezitolo ayisakhweli mahlayana njengalokhu okuke kwenzakala kunyanga ezimbalwa ezedluleyo. Lanxa uhulumende ezitshaya isifuba isithi nguye obangela ukuthi intengo le yehle, umkhokheli wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanye amazwe bezothengisa ekhaya i-International Cross Borders Association, umnumzana Dennis Juru uthi lawa ngamanga aluhlaza tshoko.
Singathi iyehlile kancane imithengo kodwa kusho ukuthi uNkulunkulu ngiyoyenza ukuthi imithengo yehle, but ukuflada kwempahla kwezinto ezibuya eZimbabwe from outside yikho okuyenzayo ukuthi imithengo iye phansi kancane. So abantu bahambe impahla eningi kakhulu eZimbabwe, so yiyo into eyenzayo ukuthi sigcine
okokuthi nxa wena ukhangele ubona ungani inani lempahla ikakhulu amagrocery athunyezwa ivele eSouth Africa esiya eZimbabwe seliyehlile
likwele kakhulu. That's why imithengo seyaphansi kancane ngoba abantu sebethenga outside the country. Lokho okuvunyelwayo kungena kuyangena, okusimagulwayo kuyasimagulwa. Abantu bayasimagula izinto ngoba kune-SI-64. So izinto sezizinenge kakhulu zifladile eZimbabwe. So ma umuntu edayisa amagrocery sokufanele ukuthi ayehlise imithengo ngoba lezi zinto sezinenge kakhulu ekhaya.
Wona amalunga enu athini ngokwenzakalayo ikakhulu nxa sikhangele ukubana eZimbabwe kulokho kulenhlupho eziningi ikakhulu ukuswelakala kwemali lokunye okunjalo, bathini nxa likhuluma labo khonapo?
Sebejwayele amalunga ethu, thina sebejwayele, sebenendlela zabo zokuthengisa. Bayakwazi ukubathengisa njani plus imali bayithola njani vele ma kunama-charges awafakwayo phezulu. Umuntu engathenga nge-ecocash bona bafake imali phezulu ukuthi hayi uthenga nge-ecocash so kufanele ufakele imali, ngoba bayakwazi nabo ukuthi ma sebefuna ama-rands or amapula noma mali eyangaphandle, imali impi eyangaphandle. So kuzofanele bafake nabo imali ephezulu ukuze bazuze i-cash. So sebejwayele iyakhona vele bayijwayele abantu.
Ubona abangena emsebenzini wonalo okuthenga impahla e-South Africa khona ngapho besiyathengiswa eZimbabwe, baningi yini kumbe inani labo seliyehlile?
Baningi kakhulu and inamba yakhona ikhwela everyday ngoba akula msebenzi eZimbabwe. Abaphelelwa ngomsebenzi umsebenzi okhona i-cross border yokuthenga uphinde yokudayisa eZimbabwe. So sebebaningi kakhulu, that's why impahla ama-grocery sewesladile eZimbabwe because la bantu sebebaningi kakhulu. Wonke umuntu sewe-cross border sebethenga bethengisa.
Okuthengiswa kakhulu ngabantu kuyini? Sizwa kuthiwa bakhona abanye sebethengisa okunjengotshwala. Kukhona okunye yini okukhanisa ukuthengiswa ngabantu okuningi?
Ye, kukhona izinto ezinjengama washing powder, izinto ezinjengama amafutha okuphekisa, amafutha okugcoba. Abantu bayathenga bayathengisa plus banako ukuthi baze nama super amabhiya lawana, ama super ichibuku leyana bazoyidayisa la. Baphinde bathathe even amabhiya ama-castor light ayithengwa kakhulu eZimbabwe. I-castor light yase-South Africa bayayithenga kakhulu bayeekise eZimbabwe ngoba yase-Zimbabwe bathi ama-customer kawayithandi. So yizinye zezinto ezithengiswayo eZimbabwe bazithatha ngaphandle kwelishwa.
Lo-ke ngumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanye amazwe bezothengisa ekhaya e-International Cross Borders Association. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kule-South Africa.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngoLwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Inhlanganiso emela abaphila ngemisebenzi yezandla egoqela ukweluka ingcebethu ukulungisa izithombe lezitsha lokunye eZimbabwe Applied Arts and Crafts Association ithi ibhekane lenkinga yendawo zokuthengisela ngesikhathi lizwe libhekane lokusilela kwezethekeleli. Okunengi asikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Ngesikhathi ilizwe libhekana lokusilela kwemisebenzi, iningi labantu ligcina liphila ngokuthengisa, lisebenzisa le ndlela ezitshiyeneyo ukuthengisela ezitaladeni. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Applied Arts and Crafts Association, umnumzana John Custom, uthi amalunga akhe abhekana lenkinga ekuthengiseni impahla yawo njengabanye bonke asebephila ngokuthengisela ezitaladeni.
The major challenge that we're facing is the inavailability of tourists.
Inkinga ekhulu ukusilela kwezethekeleli ezizo ezithenga esikulungisayo kunye lokusilela kwendawo yokusebenzela. Sicela umasipala wedolobha leHarare ukuba asivulele imikambo engezelelweyo kuleyo ekhona, ikakhulu kundawo ezifikela abantu abaningi.
Uthi imisebenzi enje iphilisa abantu abaningi okuthi kuqakathekile ukuba omasipala bevule indawo emela bona ukuze bethengisele kizo kungela nkinga. Umnumzana Witness Marunze olungisa impahla yesintu uthi ugcina ebhoda ngedolobha ethengisa impahla yakhe ngoba kungela ngenye indlela njalo edinga ukuphathiswa ngemali.
We are not having capital to make more stuff.
Esikufunayo kakhulu isekelo lwemali yokuba sithuthukise imisebenzi yethu, sithengisa sikhululekile kungela abasalisa ukuthengisela esikulungisayo.
Umasipala wedolobha leHarare uthi ubhekana nodubo lwabantu abathengisela kundawana yonke esantando bethengisa yonke into kukucela lemithi yesintu eminye yayo ingaba yingozi kumpilakahle yabantu. Ethi uZulu kumele ethengisele endaweni ezilungiselelwe lomsebenzi ezigoqela imbare, Highfield, Machipisa lezinye. Kodwa abaqhuba limsebenzi bathi indawo ezinje aziseneli. Unkosikazi Laiza Dube olungisa amabhatiki uthi noma uhulumende elungisa ezomnotho ehuga abaphandle kwelizwe, izethekeli abazifuna kangaka azikabonakali zifika kulele.
Asikaboni inguquko kangako, izethekeleli lokhu zisilela sibili, singazi kwela kusasa mhlawumbe kungaguquka isiphathi sekumsebenzi wethu.
Ingcishi zithi umumo wezethekeleli ungengezelela ngemva kokhetho lwalonyaka. Zisithi kuqakathekile ukuba amazwe asakhulayo esekele imisebenzi enje ngemali. Inhlolisizo yenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-UNESCO iveza ukuba imisebenzi yokuzenzela iletha inzuzo yamabhiliyoni amakhulu edlula amabili amadola $250 billion, ivula imisebenzi efika kuzigidi phose ezingamashumi amathathu 29.5 million emhlabeni jikelele. Imele Studio 7 eHarare, nguma Peter Ntambe.
Esinye isikhwicamfundo ekolejini yaphezulu e-University of Botswana eGaborone sesilobe iphepha elikhuluma ngendubo abesifazane ababhekana lazo bebanjwa ngamandla yisimo somnotho ukuthi bathenjiswe imisebenzi engekho emazweni aphetsheya kolwandle afana leKuwait. UDokotela Teresa Garvin waloba kabanzi ngokuhamba kwabomama beZimbabwe abangamakhulu amabili besithi sebethole imisebenzi eKuwait kanti baqilibezelwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
UDokotela Galvin ukhanyele kakhulu imisebenzi yenziwa ngabantu bokuza kanye lokuthathwa kwabantu besiwa kwamanye amazwe ngendlela zokubaqila ngaphansi kwephepha aliloba alipha isihloko esithi Migrant Labor and Human Trafficking, The Case of Zimbabwean Women in Kuwait. UGalvin uchwayisisa ubudlelwano obukhona phakathi kokungami kahle kwezomnotho kanye lokugxila kwabantu bethenjiswa imisebenzi ikakhulu emazweni. Kulabesifazane abezimbabwe abafika amakhulu amabili abathenjiswa imisebenzi eKuwait kodwa bazithola sebephakathi kwengxaki ngomnyaka ka-2016. Abesifazane laba bahlawula imali bebhadalela amavisa kuKuwait kodwa ekufikeni bathola ukuthi akula msebenzi abayibekelweyo, baqala ukuhlukunyezwa lokuphathwa njengezigcili, abanye bebanjwa ngamandla okuthengisa ucansi. UGalvin uthi noma nje abantu bezimbabwe baphuma elizweni besiyadinga imisebenzi ngaphandle kwelizwe, kwaqala ngesikhathi umumo ubhidlika icele lokuthi abantu laba baphathwa njani bangaphuma phandle kazange likhanyelwe ngaphambi kokuba omama laba bayebhekana lobunzima eKuwait. Okutholwe nguGalvin kusekelwe ngabanye abezimbabwe abafana lonkosikazi Edith Ndlovu abathi isihloko lesi sicakathekile ukuthi sihlanjwe kakhulu kukhanyelwe amalungelo esifazane.
Ngikelisa vule kakhulu amehlo. Njalo liqhakatheke kakhulu kakhulu ngesikhathi omama beZimbabwe behluphekile ngenxa ye dawe umnotho welizwe behamba lapha lalapha besiyadinga umsebenzi. So kuyenza abantu balimuke into eziyingozi ikakhulu lokho esithi human trafficking.
Omunye unkosazana Sithembile Banda layo uyalamukela iphepha lika Dr. Galvin esithi zinengi izifundo eziphuma kilo.
Lokhu isibonakele sokuthi ama challenges emali amakhulu okungakanani eZimbabwe nxa abantu bengathatha amathuba arisk njengalawo ikakhulu ukuthi babhadale eyabo imali ukuthi baye khona and kuwesi futhi ukuthi ngomama and siyazi ukuthi omama baba unarepo njalo bangabayisithi abuse efana le-rep so lowu doctor we-University of Botswana akwenzileyo siyakubuka kakhulu njalo siyanida ukuthi abe khona ama-researches
egcizelela amazwi kaGalvin umzana Rodwell Moyo uthi udaba lwe-human trafficking lukhulu kungakho kumele kuhlazisiswe ukuthi abantu bangaphathiswa njani bengakaweli engxakini.
Kuyinto eyenzakala malanga wonke. Sikho ukuthi kwenzakala ngo-2016 bathana khona lapho. Kwenzakala malanga wonke kuzokwelatha thesi. So kuyinto eqakathekileyo ukuthi abantu belukhangelisise lolu daba. Beprofite kakhulu abomama labantwana ngoba ngabantu abavulnerable kakhulu. Wonke umuntu othatha ikhaya ukhangelele kubo. Abantwana abancane abasakhulayo bafika basebenze njengama-sex workers. Labo mama labo basebenza ngendlela efanayo.
Ekuphetheni iphepha lakhe uDr. Galvin uthi kumgceke uthi omama labo bayibhekana lengxaki ezitshengisa ukuthi babethunjwe bengananzeleli ngokuthenjiswa imisebenzi yezindlini eQuet. UGalvin uncome indlela uhulumende weZimbabwe aphanga adingela omama labo usizo ukuthi baphindele ekhaya ngokutshetsha. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana. Ingcwethi kwezempila kahle zithi ukuvunyezwa kokulinywa kwesidakamizwa imbanje kumbe insango ngohulumende kulinyathelo elilungileyo njalo kuzosiza kakhulu labo abalungisa imithi eyelapha izifo ezehlukeneyo. Kodwa lezi ngcwethi zithi ukusetshenziswa kwembanje kwezokuzijabulisa khona kuyingozi enkulu kumpilakahle kaZulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, uDr. Ivan Masitara, uthi belivele selisalele muva eZimbabwe kwezokuvunyelwa kokulinywa kwembanje njengoba amanye amazwe kade aqala ukukwenza lokho ngemva kokunanzelela ukuba ingumuthi owelapha izifo ezehlukeneyo. Lanxa uZulu weZimbabwe esemukela inyathelo likahulumende lokuvumela ukulinywa kwembanje ezosetshenziswa ukulungiswa kwemithi elizweni, ukhuthaza iziphathamandla ukuba zibeke imithetho leziqondiso ezilukhuni ukwenqabela ukusetshenziswa kwayo ngendlela engalunganga. Unkosazana Sithabile Dladla ngowesifazane osesemutsha othi ubesazi impela kuba imbanje kungumuthi olakho ukusiza abalezifo ezijiyeneyo njalo uyalamukela ngenjabulo lelinyathelo likahulumende.
Imbanje zona ziyanceda ikakhulu ekulapheni imikhuhlane enjengabo asthma, okensa. Ngake ngathi ukuxoxaxoxa labanye ontanga bekhuluma ngama-benefits awembanje ngenxa yokuthi abanye babesebenzisa imbanje kompani ekusebenziseni babekhuluma ukuthi yindaba beyisebenzisa. Yamanye amankazana bathi impande zembanje ungaziwomisa ubusuzihlanganisa noma le-vaseline kuyakhulisa inwele.
Kodwa uthi kumele kubekwe imithetho elukhuni enqabela ukungasetshenziswa kuhle kwazo.
Kwelinye isayidi ngibona ngani akukho right. So sinqumo esingathi singasithakazelela ngenxa yokuthi ontanga bona basoze basebenzisa imbanje ngokufaneleyo, bona bazayi-abuser.
Umnumzana Solomon Ndiweni waseTshabalala koBulawayo uthi uyalincoma laye leli nyathelo eselithethwe nguhulumende ngoba lizosiza kakhulu ekulungisweni kwemithi eZimbabwe lanxa yena ubengazi ukuba ingumuthi.
Into engibona ngani nxa beqinisile ukuthi imba nje ziyelapha kungabe into eqhakathekileyo kakhulu ngoba sikhangela ukuthi ilizwe lethu alila isibhedlela zila mithi ekwanileyo ngenye indlela into engabe lokhu engakwanisa ukuphakamisela ezempilakahle kuleli lizwe.
Akwesabelayo uNdiweni kubana uhulumende engaphetha esefaka imithetho ezokuba ngumgoqo kwezokulinywa kwalesi silimo.
Ingabona ukuthi esingathi ama-conditions akhona ukuthi kumele be-register, kumele bebhadale imali eningi kakhulu, into engakhona ukubisela emuva inyathelo naleli thetho nguhulumende.
Umnumzana Henry Mateo uthi akalemukeli leli nyathelo elithethwe nguhulumende ebona lizokuba yingozi kuZulu.
Abantu abaningi bayakwazi ukuthi imbanje iyayenza ukuthi umuntu adakwe. So lokho ukuthi imbanje izaba ilungisa imithi, hayi lokho akutsho lutho.
Umathe uthi akwesabayo yikuba kuzaba yiziphathamandla zikahulumende ezothola incwadi zokuzivumela ukulima imbanje.
Uhulumende wethu lapha eZimbabwe izinto vele kaziko organized, zilobugebengu phakathi. Abantu kumele bakwazi ukuthi abantu abayenzi ukuthi umthetho lowo ube khona ube ukuthi imbanje zilinywe kusemthethweni labo bafuna ukuyenza ibhizimusi.
Ngaphansi komthetho osanda kubekwa we-Statutory Instrument 62 of 2018, Dangerous Drugs, Production of Cannabis for Medicines and Scientific Use Regulations, uhulumende uvumele ukulinywa kwembanje ezosetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Ukuze ingaze yasetshenziswa ngendlela engayisiyo, umphathintambo wezempilakahle nguye ozoba lamandla wokutholisa amalayisensi kulabo abafisa ukulima lesi silimo. Ofisa ukuzolima imbanje kuzomele ahlawule inkulungwane ezingamashumi amahlanu zamadola, $50,000, ukuthi athole imvumo yokulima lesi silimo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Inono lakwethu ngudila dila ke lo esipha ingoma emnandi kakhulu ethi ngizobachaya isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani, uMongameli Mason Mnangagwa uthi ingxaki ezihlasele ukhetho lwama-primaries yizikhubeko nje kuphela ezitshengisa intando kaZulu ekubandlalezana PF. Ababulawela izihlobo ngesikhathi seGugu Round bathi ngeke baphatheke ekhethweni ngokungakabi lokuxolelana. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni ngo 7:30 ntambama. Igama ngo Chris Gande.